So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mfakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli welemelika eZimbabwe obebizwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe omnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende welemelika uzaqhubeka esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale kwelemelika kumbe phetheya. Ele South Africa lehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo, kodwa inani labatholwa belegcikwane leli kulelo lizwe lokhu liqansa.
Angibonge mbamisa ngesilungu bathi the worst is yet to come.
Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa isikhweze isicelo sokuthi abaphindela ekhaya behlolwe igcikwane le-coronavirus phambilini kokuya endaweni zama-quarantine centers elizweni ezibikwa ziminyene njalo zingahlanzekanga kungela kudla.
Kuyasethusa kakhulu ukuthi abantu abasuka lana kwele South Africa labasuka eBotswana bebuyele ekhaya yibo abaningi abatholakala belegciwane le-COVID-19.
Igqweta likamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabani Mpofu lilele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokuqamba amanga. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Melika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols obebizwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende welemelika uzaqhubeka esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale kwelemelika kumbe phetheya. Umoyo ubize uNichols ukuthi azochasisa amazwe omcebisi kamongameli Donald Trump umnumzana Robert O'Brien awukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhanya ijabuliswa ikutshengisela okulodlakela okuqhamuke kwelemelika kulandela ukubulawa lipholisa okonsundu umnumzana George Lloyd lipholisa elamkhama ngedolo waze wafa. Embikweni awethule ngemva komhlangano wabo, uNichols uthe ukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokwephula ilungelo likaZulu ebopha abantu mahlayana abanye benyamalala esipha umzekeliso wabesifazane abathathu bebandla le-MDC Alliance ababikwa babethunjiwe kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Ele South Africa selehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo, kodwa inani labatholwa belegcikwane leli lokhu liqansa. Ukwehlisa izinga leli lifike ku-level 3 kutsho ukuthi sokuzavulwa amanye njalo amabhizimusi lotshala soluzavunyelwa ukuthengiswa. Bekulendwendwe ezinkulu kakhulu ezabantu abathenga utshwala. Lokhu kwenzakala lanxa inani labatholakale belegcikwane le-coronavirus kulelo lizwe selisedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu, 34,357, kwabhubha abangamakhulu ayisikhombisa, i-705. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezalane zezwekazi le-Afrika ezihlala e-South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda. Sambuza ukuthi usibona njani isimo esikhona kathesi kudaba legcikwane le-coronavirus kwele-South Africa.
Angibonge mbamisa ngesilungu bathi the worst is yet to come. Isona isimo esikusona njengamanje eMzantsi Afrika. Masibheke izibalo, kukhona izibalo zikhuphuka ngendlela emangazayo, okusho ukuthi ngalesi sikhathi abantu abathestwa iningi labo kuvele kuvele sobala ukuthi cha igcwane likhona kanti noma ungameli nethemba lakhe lisebenza kwi corona lalo belishilo vele ukuthi cha i lockdown yayikhandelwe nje ukuthi ezimelane nempilo ake ngithi umkhandlu wezempilo uzilungiselele ukuthi abantu mabegula bathola indawo ezikulungele okufana nemibhede ezibhedlela ne equipment engabe idingakala. Kungakho ngithi mina okwamanje lapha eSouth Africa empeleni izinga elabantu abaphathwa abatholakala benegciwani le-corona kutsho ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu kanti nelani lalabo abashonayo.
AbeZimbabwe abaningi baqhubeka belokhu befuna ukuthi babiselwe ekhaya. Sikhuluma nje sizwa ukuthi wabakhona abanye abafikileyo izolo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba yona i-lockdown isiphela kodwa abantu belokhu befuna ukuthi baye ekhaya. Kungakuhamba njani?
Isizathu esenza ukuthi abantu abaningi abeZimbabwe batholakale belokhu befuna ukuphuma lapha eSouth Africa besiye ekhaya ngathi mhlawumbe zimbili. Esokuqala ukuthi balambile laba bantu nethuba lokuthi bathole mhlawumbe indlela yokuphila alilihlanga ngoba iningi labo lisebenza emsebenzini yokuzenzela lokho esikubiza nge-informal sector okusho ukuthi abanawo amathuba okuba semsebenzini kanti futhi iningi labo kalizange lithole nemali leze bezikhokhwa nguhulumeni ezikhokhelwa laba abangasebenziyo kumbe ezikhokhelwa laba akade besebenza okubizwa nge-EUIF abazange bafinyele ukuba kuthole lokho ngoba uhulumeni ulokhu edonsa iy'nyawo ekunikezeni abantu bangaphandle leyo mali. Kanti ke futhi okwesibili sizwile ungqongqoshe owezokusebenza uThulas Nqese sezwa kanye nabanye abathile bekhuluma kakhulu malungana ngabantu bokuza ukuthi uhulumeni kanti sizwe futhi nongqongqoshe wezezimali enyangeni edlule bekhuluma ngokuthi abantu bokuza abantu bangaphandle kufanele ukuthi izinga nenani labo abasebenzayo emankampani la eSouth Africa lehliswe. Siyazi ukuthi abantu abaningi abaseZimbabwe basebenza kuma restaurants. Sizwileke ukuthi uhulumeni ukudlulisa ngongqongqoshe wezimali bazobheka kakhulu kuma restaurants ukuthi inani labantu abasebenza lapho ababuya ngaphandle lingakanani ukuze lehliswe. Kungakho kungeke kusimangalise ukuthola ukuthi abaningi sevele babona ukuthi cha amathuba bangathi ahamba shabalala ukuthi baphinde bathole ukusebenza la ekhaya. Kungakho sebevele bebaleka kanti ngeke sibasole futhi laba bantu ngoba uma sikhumbula cishe ngombandula ngonyaka ophelile kusiya kumfumfu abantu bokuza abaningi baye bahlaselwa lapha eSouth Africa behlaselwa emisebenzini nasezindaweni ezithile ukuthi bahambe kanti njalo futhi ihlebeza nenkulumo ezihambisana nalokho sesiqalile okuhamba ezibhebhethekiswa yilokho okwenziwa nguhulumeni. So abantu abaningi bayahamba nje ukuzilungiselela ukuthi babalekele lokho abacabanga sokungavele kwenzeke nje manje ngesikhathi kuvalwa lento ye-lockdown kuthiwa iyaphela.
Iningi lalabo abavela khona ngapho eSouth Africa nxa lifika eZimbabwe litholakala lilegcikwane leli le-coronavirus. Kungakutshengisani lokho?
Iningi labantu ababuya la eSouth Africa ngempela litholakala ukuthi linomkhuhlani kumbe selinegciwane leli le-COVID-19. Lokhu kungenxa yokuthi abantu basuke sebefike ekuthini bayotestwa ngoba nakho mabephuma amabhoda befika kwamanye amazwe kunomthetho ukuthi abantu kufanele ba-quarantine bathestwe. Kanti mabehleli bengathestwanga akekho ozokwazi ukuthi bayagula. Lokhu kusikhomba ukuthi abantu abaningi abahleli lapha eMzansi Afrika abahlezi ezindlini zabo banalo leli gciwane kodwa kabakaze bayotesta kuphela. Okungasikhomba ukuthi okungaba luphawu nje lokuthi isimo sibi iningi labantu linalo leli gciwane le-COVID ngaphandle kokuthi abakathestwa.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalane zezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Kolunye udaba olufanayo, inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi isikhweze isicelo kusigodlo seZimbabwe kulelo lizwe ukuthi abaphindela ekhaya behlolwe igcikwane le-coronavirus phambilini kokuya endaweni zama-quarantine centers elizweni ezibikwa ziminyene njalo zingahlanzekanga lokudla kungekho. Iningi libikwa selibaleka kulezi ndawo njalo inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights izolo ikhweze udaba lokuthi kungcolile kuma-quarantine centers njalo abanye bengathola igcikwane le-coronavirus. Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. uMabhena uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ukuthi abantu abasuka lana kwele South Africa labasuka eBotswana bebuyele ekhaya yibo abanengi abatholakala belegciwane leCOVID-19. Kusikhathaza kakhulu ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi kulabantu abanengi abangafinyelelwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi abateste ukuthi balalo yini igciwane lelo. Esiza kukhuluma le embassy yaseZimbabwe ngomvulo yikuthi kumele kube lendlela ukuthi abantu bengangena ebhasini baqale batestwe ukwenzela ukuthi kwaziwe ukuthi phakathi kwabantu abasebhasini bakhona abalalo leli gciwane. Ngoba nxa kuyinkuthi abantu basuka ebhasini bangena ebhasini kungaziwa ukuthi balalo leli gciwane, bahambe ngebhasi baze bayofika endaweni lekuthiwa yi-quarantine e-Bed Bridge. Kutsho ukuthi abantu ababatshayela ama-passport abo e-border basengozini othi labo bathole leli gciwane. Abantu nxa bebanjwe ngapha ukuthi bale gciwane le-COVID-19 awusamelanga bangene ebhasini, kumele bangene ngapha ezibhedlela zangapha kumbe bangene ku-quarantine ye-South Africa batestwe kuze kuphele leli gciwane yingkhona bezahamba. Yikho sibona ngani kunganceda ukwehlisa ukuthi abantu abaningi babe layo leli gciwane.
Inhlanganiso yakho ithini ngalabo abasuka bebaleka kuma quarantine centers lesimo esikule indawo?
Lokho ngabe kusenziwa ukuthi isiphatho lapha bakhona kasilunganga kumbe akula kudla, ngabe kulezindaba kulezinto eziningi ezenza ukuthi babaleke. Yikho sithi uhulumeni kumele anike abantu ukudla abaphathe kahle labo abantu ababahlale ku-quarantine. Ngoba nxa umuntu eku-quarantine ezetholele ligciwana bese baleka ku-quarantine usesiyathelela bomndeni bakhe wakhe lalabo futhi adibana labo. Thina ke njengeZimbabwe community in South Africa kasikaze sibizwe nxa abantu behamba bengena emabhasini ukuthi sibe le nkulumo labo sibachazisele ukuthi uhamba njani.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uDokotela Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumende ufuna ukuvula izikolo ngesiphangiphangi njalo lixwayisa abantu ukuthi balandele izixwayiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Ngoba mbona abanye lokho bengavumi bengakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona, kakhulu laba abanathi utshwala lokho benathi sidala besithi cwinda wonye. Ngibona sihambile sabona sibili ukuthi kuzaba nzima njengoba sisizwa nsuku zonke ukuthi COVID-19 sekulabantu abaningi asebebanjwe ngumkhuhlane lo abavela emazweni. Yikho ke sesizama lathi ukuthi sincedisane lamanye amazwe labantu bonke lama civil society njengabantu abafuna ukuthi abantu bethu baphile. Njenge-MDCA ethungamela ngubaba uThamisa sithi asilandeleni okufundiswa ngabezempilo zokugqoka ama-mask, abanye batiza yeke abanye badinga amatomo. Sinanzelele njalo ukuthi thina esinathayo sinatha utshwala besintu, lokho esinatha sindawonye yini njengabantu esithandanayo, mbe omunye laye ulembenge yakhe laphana, ulesitsha sakhe laphana noma inkomithi yakhe laphana. Sihambile sabona ukuthi abayathenga abantu utshwala ama-hot stuff banatha bonke embodleleni. Siyakwazi na ukuthi umkhuhlane lo ungena ngomlomo, ngamakhala, ngamehlo.
Manje lithini ngezikolo lamakolishi osokuzavulwa?
Kuthiwa izikolo sezizavulwa ngama-session. Kambe umntwana uzafunda egqoke isayeke yini noma imask? Uteacher uzafundisa yini egqoke imask? Abantwana bethu phela ngabantwana abavele ezindlini zokuyanga, esithi ngesiNdebele bavele ezindlini ezimpofu. Abalamoto ezasuka emzilikazi yebachiye esikolo bazahamba ngenyawo bahlangane bathi bafike esikolo vele sebethelelene umkhuhlane. Utitsha la efike ubambe umkhuhlane na umntwana ephuma ngkhaya ehambe endlini ingakibo efike ethele abangakwabo sizabona ukuthi singayekeli kunanzelela khonapho ukuthi izikolo zifanele zivule kuphela sokulento zonke ezifaneleyo hathi ukuthi sesiphonga ukuthi abantwana bayebhala babhala iform 4 engaze ibhala iform 4 sefile kunceda ngani yikho ke sithi qaphelani okulumya indlebe ngowakho okukeka indlebe ngowakwena.
Hello, ngudokotela Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga, uStudio 7 ekoBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Saphatha njalo udaba lodlakela osoluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Ngendlela abasakhula bemelika baziphatha ngayo kulolu daba kukhona okungafundwa ngabatsha beZimbabwe na silusize ukuthi alisoze lene lisi ungena kuhlelo lolu ngocingo njengensokweni noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Igqwetha likamnumzana Nelson Shamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabani Mpofu, lilele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokuqamba amanga. Umpofu wetheswa icala lokusayina amaphepha alegama lomuntu ocatshangelwa ukuthi ngowamanga othiwa ngoSimbarashe Zuze. Amaphepha la ayengokuthi umthethwandaba ulalele idaba lokuthi umtshutshisi welizwe umnumzana Kumbirayi Hodzi axotshwe umsebenzi. Isikhulumeli sebandla le-MDC unkosazana Fatsayi Mahere uthi lolu daba ngolwamanga njalo lo ngumkhankaso okuhlukuluza iziphathamandla labasekeli bebandla njengalokhu okwenzakale kumaviki amabili adluleyo kuze kuthunjwe abathathu abesifazana abagoqela unkosazana Joanna Mamombe olilunga ledalela eParliamente. Umpofu ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicles lithi inani labongikazi abatholakala belegcikwane le-coronavirus esibhedlela sempilo koBulawayo seliqansile kulandela ukutholakala komongikazi oyedwa elegcikwane leli labantu nje mathupha ababili. Leli phephandaba lithi umholi wesibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya uvumile ukuthi inani labongi abaligcikwane leli liqansile kodwa akathandanga ukuveza ukuthi mpela bangaki. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni ngesonto ezingamakhulu amabili 223 ezisiwe emahoteleni okugcina abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Abanye bahlala ehoteleni le-Rainbow Towers kuthi abanye bafakwe e-Bront Hotel khonale eHarare. Lesizwe amazwi eno lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sarbonani, sarbonani, bantwana bomhlabathi, bantwana abaphilayo, siyabonga. Sibonga kakhulu inhlelo labasakaza abahamba umsebenzi ngendlela esizoda emnandi kabi. Sibingelele izimuli ngokushiyana. Angilibali lapho engikhona ugogo wami, umama wami, wami, ongizalayo mina. Ngicina tunjana unasitwala. Unjani gogo? Ngithanda ntandi konke eZimbabwe. Nabantwana bonke. Yeah, abantu abaphephe ilandele iziqondiso zabezempilakazi phile siphephe kulolu bhubhane bakithi. Baphelile abantu abaphephayo bangithi lisile ngilandele izikondiso zona lezizijonga zempila sizaphila inkosi khona sikhuleke ezindlini amathethi njena ngasangeni lani ningabaleki sazi ningamabhoda jumpa labaleka ngabo kuma-quarantine center abantu bayasuka efunuza ekhaya bese bale cawa nge-21 days ehlize egangeni sebale ungabaleki hlala khonapho udle khonoku ukhona ngoba sisebenza ngakhulu kwesilakho ikwesilakho ema-centers ethu lalani phephile bantwana ngoba nanku kepho ekhaya abantu ababuya lakho yini elizila phandle kwelizwe vumani ukubana ilandele izixwayiso zonezwe lingeze amahlongandlebe ngoba amahlongandlebe lingafika kithi lapho esikhona liyazithelela ubhubhane vubani ukuthi lihlale kwangabo ama-quarantine centers ngibanjwe nxa kubanjwa lizaphepha abantwana lingethuki sisemhlabeni jehova ukhona lime ndithandayo umoveni kangwenya khonapha edaluka
yebo siyalibingelela abadala be-studio 7 ngapho mina lami gama ngumpofu kade siyomangala ma sikhangelela abantu abantu bengabusa abantu njenge-MTC Alliance inkulumo zikasiqica mfundo unkululeko sibanda njengondoda ebuntwini asizikhangelela inkulumo ezinjengazona lezo okuthukuthekelayo nokucaphuka nokuthethisa abanye abantu thina njengabafundi sizayesikhangelela ukuthi lena abamabandla babe nesimo mpela betshengisa ukuthi bazoba ngabokhokheli abahle bakusasa njalo uma bengalandela i-constitution yephathi ne-constitution yelizwe bazabusa abantu abanjani phela ngezinye indlela abazatshiyananga nomgabe so ke uJamisa akazehlise ngaphansi kwethethondaba ekhodi ma yena ebona ukuthi unosekelo kabahambe ku-congress ebona ukuthi nxa ewina khona ngale ozawina ezilonga ekhethwa ngokwasemthethweni nobukhokheli bakhe buzayobusiswe ngunkulunkulu kodwa ke nokho kwama
usisizwa bakethi kuthiwa abantu ke umkhuhlane usanda khona phaze sifike koBulawayo abantu babotshwa bebotshela amamaski kodwa lo mkhuhlane na singakuboni kuthiwa abantu sikulokhu kuvalwa ngakho khonoku kuthiwa kule ikorona ngapha ezimbabwe vele ikabi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane sizwa ngakho khonoku kuthiwa abantu beke bebanjwa umkhuhlane singawuboniyo ya linjani bakethi okhulumayo ngudube enkayi hhayi thina sesithwele nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi umsebenzi uvaliwe wonke sasikwenza njengoba bengikhuluma ukuthi sasisebenza ezimoteni manje i-government sizithethe iimota zonke zabanikazi sasisebenza kizo sokuthiwa zibe ngozuko zonke so sesilobo nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapho kade sithola khona imali so asisakwazi ukuthi kathesi siqonde ngaphi kumbe senzeni kumbele ngasiphathisa bakithi hhayi sulubonile udubu
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika ekuqhubekeni kokutshengisela okulodlakela emadolobheni ambalwa ele Melika umongameli Donald Trump uthi abazatholakala besenza udlakela bazajeziswa kabuhlungu uTrump wethule la mazwi ngemva kokwethekelela enye isonto eyahlaselwa ngabatshengiselayo laba bayitshisa uTrump uthe inkulungwane zamasosha zizakuya emadolobheni alodlakela kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus ngapha kwele Melika lokho liqansa lokhu kwenzakala sokusele inyanga ezinhlanu kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli sixoxe lesizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthi uTrump uzanqoba na umnumzana Joe Biden kukhetho oluzayo
uJoe Biden angazi ukuthi i-politics ye-America ungani iyaphica kancane ngoba okakathesi mina kimi kunzima ukuthi ngitsho ukuthi uzaphumelela kumbe kaphumeleli mbona ngani okuqakathekile kumele ukuthi akutshengisa abantu ukuthi sibekwazi ukuthi njengoba inezabe iphambili kwetikiti ngemva kwetikiti ngubani ngoba lakho khona ukukhona ukuqhakathekile engathi nxa esiyadinga umuntu ongemva kwakhe engumuntu ongathandwa ngabantu abanye abantu bazachelela njengamihlala nisithi ukuthi mina nxa engayeyela ukhetha umuntu ongumama kumbe kwesinye isikhathi akhethe umama ongumuntu omnyama ngizaba lokuthanda buzo ukuvota so ziningi izinto ezisiminyayo ezingamnqabela ukuthi angawini kodwa kwakathesi kusiya ngokuthi umuntu osesikhundleni ogijima oncintisana laye ungaphi ngibona ngani nxa angahlakanipha laye akhulume ngokuhlakaniphileyo edinga abantu abangaguquka kwelinye kubandla leliyana umbaba bevotelele ubaba ukhona okhona kathesi ukuthi bamvotele ngibona ngani angaphumelela but kulomsebenzi omkhulu okumela wenze
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe
undoda kuqina lo okhona embusweni lo ha into ziyamandela ngendlela ezimandela ngayo kumbe kwesinye isikhathi ngendlela laye abamba ngayo izinto ezenzakalayo ukuphumelela ngaphumelela ngoba ipolitics yonke yafanana emazweni awukhathalekile ukuthi kukuliphilizwe bakhona abanye abambone senza kuhle abamkholwayo sokuzayo ukuthi bangaka abazabe lokhu bembona isenza kuhle abamkholwayo ababevele bemvotele ewunye mbona ngani kuza kuba nzima kuye ukuthi ngomnyaka oqala ivotelwa wavotelwa ngabantu ababengamazi izenzo zakhe bathekela simzame simbone njengoba wayengumuntu ongekho kupolitics kanti sokuzayo ukuthi izinto zakhe azenzileyo lezi yini njengomuntu owavotela engaziwa ukuthi zilokhu zifaka abantu abaningi ekukhangeleleni ukuthi uzakwenza ngcono kumbe besabe ukuthi hayi nxa yenze kanje wavoxa kusesaqalisa manje nxa singamfaka iminyaka iminyaka emini elandelayo kuza kuba njani alapha kunzima lapha kulubaba lo sizabona ngokuya kodwa njoba ngichilo nje ukuthi ipolitics yeAmerica iyangiphica ngoba kwesinsikhathi anzengazi ukuthi kuyini okukhanga abantu ukuthi bavotele umuntu enxenye mina ngingabona ngezinye indlela kathi bakhona abantu njengoba lapha kwesinsikhathi sijala ukuvota ngombala abangacabanga ukuthi hayi lo umuntu lo usenzele kuhle thina abombala wayekhekela simbisele kumbe abe abakhulu laba amabusiness amakhulu laba abenzele kuhle bathi yekela simbisele usenzele kuhle laba amachurchi uyabatshela ukuthi ngilenzela kuhle so nxa abantu bemachurchi bevuma ukuthi benzela kuhle labo bazamvotela ikho lapho kulenkinga khona kodwa ngingazi ukuthi angaphumelela kodwa ukukhanya kuza kuba nzima
Nkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leWashington State. Akagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umeli weMelika eZimbabwe obebizwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende weMelika uzaqhubeka esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale weMelika kumbe phetsheya. Ele South Africa lehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo. Kodwa inani labatholakala belegcikwane leli lokhu liqansa. Igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabani Moyo, lilele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokuqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.